uNthando Pamela Pulu umculi odabuka eZimbabwe ohlala kwele Germany owaziwa ngegama lokucula elithi Nomina uqhubekela phambili ngohlelo lwe hashtag stop hunger in Zim. UNomina obambisana le World Peace Berlin AIM-X Foundation lesizo lwethu health usenza kudingela abantwana besikolo seJango Primary ePlumtree impuphu, indumba, amafutha lokunye. UNomina wafunda esikolo lesi.
Plan yethu bekukuthi khona sincedise abantwana ukubana babe motivated ukubana baye esikolo, ngoba most of the times uthola ukuthi nxa kungela kudla ekhaya kuba nzima ukuthi umntwana concentrate esikolo lakho, ukuthi aye esikolo vele uyabe sengani umntwana usediniwe ngoba nxa kungela kudla it's very very difficult. So yinto ke sayidiscussayo le organization esebenza la eZimbabwe ukubana hayi kungcono siqalise esikolweni.
Uthi kunengi afisa ukwenzela abantwana labanye kwele Zimbabwe.
Siqalise njengesikolo ezingu-2. Iplani ukuthi khona siqhubeke ukubana sincedise lezinye isikole eseduzane.
Baningi abathakazelela akwenzayo. Omunye wabo umnumzana Sinkobe, umphathisikolo weJangwa.
Ngimele isikolo seGwambe Primary ogoqela ababalisi, abantwana kanye labazali. Ngithanda ukubonga uncedo lokudla esiluphiwe yisizo lwethu. Ngithande njalo ukubonga uNomina owefunda eJangwa owenze lesi sipho sasifinyelela.
Kukhangelwe ukuba inhlanganiso kaNomina izathuthuka ngokuya kwesikhathi ibambisana lenhlanganiso ezijiyeneyo.